Lokho kuphume ekwethulweni kwempumela yokuqhutshwa kwenhlelo zokulwisana legciwane le-HIV eZimbabwe, iNAC ikhangele izigaba ezehlukeneyo. Lezi zigoqela ukuhlolwa kwegciwane kwabomama abazithweleyo labomkabo, imikhuhlane yengulamakhwa, ukusetshenziswa kwejazi likamkhwenyana, ukumemetheka kwegciwane le-HIV kwabasakhulayo, ukutholwa kwamaphilisi ehlisa igciwane emzimbeni, kanye lokusokwa kwabesilisa. Okumqoka phakathi kwempumela le ethulwe yiNAC yikuthi inani labomama abahlolwa igcikwane liqansile laloba behlolwa bengelabomkabo. Ngomnyaka ka-2017, inani labomama abahloliweyo koBulawayo baphose baba zinkulungwane ezilitshumi, i-9,862. Kuthi obaba abahlolwa ngesikhathi omama bekhulelwe bazinkulungwane phose ezimbili, i-1,852. Ekhuluma le ntatheli izindaba koBulawayo osebenza leNAC umnumzana Douglas Moyo uthe njalo ngomnaka ka-2017 inani labantu abagula imkhuhlane yengulamakhwa libe zinkulungwane phose ezilitshumi, i-9,846, okutshengisa ukuthi iqansile nxa kuqathaniswa lomnyaka ka-2016 okwaba labantu abaphezu kwenkulungwane ezithoba minwe mbili, 8,419. Uthe njalo ubuningi benani labantu abalemikhuhlane le kuyibufakazi bokuthi abantu abakhuthaleli ukuzivikela nxa besiya emacansini.
Sikhangela ama sexually transmitted infections, amasiki as long we are still getting amasiki enje emaningi. So what is evident in these two figures, these ones as ama STIs and these ones, the evidence here booking for labant leza amasiki lezana, this is the evidence of people who had antibiotics. But look at in 2013 amasiki lanxa edeclina. 2013 I went to 14,000, but for 2017 I have 9,000. But 9,000 of unprotected sexual intercourse, if those encounters transmitted HIV, what are we talking about?
Umoyo uchasise njalo ngamaphilisi anathwa kuzanywa ukuvikela igciwane le-HIV, awe pre-exposure prophylaxis i-PrEP, lawe PEP ethi abantu bavame ukuphambanisa ukuwasebenzisa.
Kule PEP. So I'm saying abantu they usually confuse this. Umuntu agijima e-pharmacy ayidingani PEP, not even the PEP. I-PrEP inathwa umuntu onjani?
O-negative.
Before you are exposed. I-PEP we natter after exposure. We have got people abaze exposed abesehamba siyacela ini i-PrEP not i-PEP.
Umoyo uthe njalo inani labasakhulayo abalegciwane liyaqansa kakhulu ethi lokhu kulusizi ngoba yibo abakhangelelwe ukuba zinkokheli zakusasa.
Positivity rate siyabona iyaqansa siyaphezulu ngoba this is our future generation. But yabona ikhwele njani from 3 to 8%, that is high. Asofike encane leyana, means ukuthi age group lana bakithi silomsebenzi. And this is the age group abantu bafundile, this is the age group abahlala kwi social media abale access to information. But we are seeing HIV, new HIV infection emerging that issue. Yet diversity nama future what does.
Unkosikazi Similo Hlazo okhulelweyo uxoxe le Studio 7 ethi kunzima ukuthi obaba bayehlolwa igcikwane le-HIV ethi bakhetha ukubona impumela zabomkabo.
Lapho nxa kuhlolwa basikhuthaza ukuthi sibuye labomkethu ukuze sonke sihlolwe ngokufananayo impumela sonke sibe siyazi ukuthi sonke siminjani. Kodwa uhlupho engisuka ngihlangane lalo ukuthi ubaba akafuni ukubuya ukuzohlolwa kanye lami. Yena uthi nxa kuhlolwe mina kulungile ngoba naye ahlabe kwazi ukuthi yena laye uminjani ngama-results ami.
Umnumzana Thandazani Nkomo uthi kuyadondisa ukuyahlola igcikwane njalo bayesaba ukuyadinga indwangu entabeni.
Nxa besihamba ku-ANC ngale isikhathi esiningi obabayi ukuthi babevele bengela lwazi olwaneleyo ukuthi bathestelwane lokuthi kuyabe kuvikelwa kwabantwana. Kodwa-ke ngabe bayaqala betshelwe obaba ukuthi bavele bathestiselwane, bengabalalolo lwazi oba bambone ngantuthiwa banganelisi ukuthi lawo bephatheke njalo befise ukuthi bethestwe.
Okunye okuvezwe yiNAC ukuthi ukusetshenziswa kwejazi likamkhwenyana kubomama lakubobaba kuqansile ngamatshumi amabili lesithupha kubobaba, kuthi owabomama ngetshumi lasithupha, i-16%. Bathi ukuqansa lokhu kubangelwe yikusebenza nzima kwenhlanganiso yeZimbabwe National Family Planning Council. Ngimele iStudio 7, ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.